kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa iveki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili lokho siyenza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition ema-ofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Uthilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathi esikakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lutuni, sisogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition ema-ofisini e-commission ebona ngezokhetho e-ZEC, bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olwalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela i-Africa Unity Square bekhokhelwa inkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot lakafanana nekuti exam paper rinofana kungeri.
Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo kuhambelane lokumunyetho yesilabhasi. Kungalesi sizathu-ke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeki into eyenzayo akayisi transparent, angithi yabo nxa kade singabona emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho. And futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezanu-P F. Thina sithi hatshi, thina lokhu asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe yinkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezek bengasalungisanga abakhala ngakho.
Nxa izeki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili lokho siyenza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala ema-ofisini abezeki kuze kulungisiswe. umgcinisihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini eZEC lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma, izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abeZEC abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela lonkosikazi Mnangagwa. Unkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ichukela, ingubo le-rice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinofara zikuru kuba nemi bulawayo. Ngiyathaba kakhulu ukuba lani bulawayo muhle. Pandakauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangu aminavo, asi regaindi kuudzei zvatakafunga musi uyu. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo, vachandidawo here?
Emubuyeni wami lapa ngoApril ngazibuza umbuzo wokuthi kambe ubulawayo muhle uza ngamukela na.
Upenyu hwedu mukurarama kwedu pachivanhu chekwedu tinei yatinoti family unit inotarisa mbuya, sekuru, vakaremara, vana vadiki, vanhu vose, ndoinonzi family setup yandavingana.
Imuni ephenyeleyo ndinaye ubaba, ndinabo abantwana, bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli, kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nansi zuva redu rokupembera nokufara nokuti tasangana Mwari vachida.
Namusa ndichave ndijabule mwova sisangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irayisi lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irayisi lechukela, ama-2 kg lechukela lengubo.
Ophila lobugoga uMnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye, kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana, sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathesi kakukhanyi ukuthi besinakekelwa, kula lutho sizigogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulo umhlangano, unkosikazi Siphiwe Ngwenya, uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka isiminingi simbukisile 38 years lokhu singakhayela, sengibona sikhumbula kathesi ngoba sesiya kukhetha. Hhayi, sinyasuthiseki ngakho sokuthi lapha ngibona ngani sibili lo kungwatshintshwa ifulumende lezomthetho ngoba ngibona ngani lokho kungukhulu kwami.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala eMakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina zima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele nomjukela lo ingubo ngigcina izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansila basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma so bazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali manje kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana omntana. Sengiwumuntu ohlala edezi njalo ngigcina izintandane abazali babo babhuka.
Iningi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela, indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBeitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBeitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti kube ilunga ledale lephalamende elimela eMathabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nangezinye into ezenzayo lokhuzele kumnangagwa yikudalisa ama-resources e-government. Khazi nxa singathi siyakhangela khonapha eBeitbridge kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo ibhoda yonaleyo. Sivele yona iBeitbridge lezinto ezinengokuyo ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngiboni ngani i-sort of campaigning. The what about umgwaqo wona lo qeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiyakwenza igceke lefremathina. Nokuthi ukuthi abantu sesizahamba ngamafremathina. Lefremathina lelo liyakhosta lifuna imali eningi. Izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Zile problem khona phakathesi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi at least bafike at least bona bayifika bafika kungelalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi udubo lokhe lukhona kubantu abakhrosayo. Abantu balodubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhoti. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesithinda sithi siyaphela sikuboni. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBeitbridge ukumumo weBeitbridge ukuthi iBeitbridge injani kulezindlu. Anti uyakhanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Nakathesi izindlu lezo azinamathoyilethi azilamanzi. Kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwa zasalela endleleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele i-development yeBeitbridge ingathi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avala just because ukuthi vele iBeitbridge akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu i-airport yona kuvalwa amahotela. I-airport yangikhona layo ngabona izadedade abantu medalwa ngu-2-3. Abantu bazafly abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukuflya kunjani ku-easy.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu. Lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athesa kuzamayo ukuthi avelane labanye abantu. Thina vele kungabavela izinto zingabarayithi siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhoda nalezi izalungisiswa. Umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa.
Lo ngonkosikazi Sipho Dube ilunga ledalela eParliament elimela iMathabeleland South engomanyano weMDC Alliance sixoxela eBite Bridge.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%. Wathi elamapholisa walikhuphula ngamachumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela okhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingene lani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube lojonga Khandemiri. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abafana beqembu lenguqu bakwale Thailand abalichumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi kwauthi lisungule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazile Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokho kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandleni le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai, nokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe yinkokheli kohulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko. Umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU-PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze zivela ku George Taramba lezi elokhu ezithumela ku Herald la ku ZBC. UPresident Nelson Chamisa kathi uhamba ekhuluma nabantu abaningi kumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazise ukuthi hayi umnumzana George Taramba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amanga ngithi akufanelanga sonke sikulandele lokho.
udaba silube kaningi nengi lwathiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Gresham Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. Usibanda uthi lawo ngamanga akhulume labo abaqulula loba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe kuyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu. Uthi usabheke lokho kusasa bayekutshele lokho into eliqiniso kubo engamanga, into engamanga eliqiniso.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa indaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors ngeqiniso. So thina silindeni nje ukuthi mababe wenile sibone uGrace Mugabe sengo-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho iy'nkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe. Kanti-ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela ngovotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathini ufuna ukuvotela upresident Chamisa sibhetha mhlawumbe lo president Mnangagwa angacina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Chamisa acine evotela upresident Chamisa. Wamukelekile ngoba upresident Chamisa uzakhokhela abantu beZimbabwe bonke kungelanga ukukhetha ukuthi lowo ngowebandla liphi.
Usibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma umsakazweni we-ZBC lephephandaba le-Herald ngokubili okuvele kusekela uhulumende we-ZANU-PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mele Studio 7 Johannesburg le-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
AbeZEC babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini wokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla seZEC enkulumane uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But defamatory allegations. They cut in the money they send us all. Seven witnesses. Who went there? Who moved your cabal and don't got it? I am she said to Jane. A kitchen home for six. But she did it, but she didn't do. I'm a poor Zarafella that not serious. They are very intelligent. When they start investigating, for people to come out, they are in fact, because of the way.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi muntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want to see police if they are saying they are going to play their role. They must be still playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalele parliamente unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Bengibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unye izinto okusithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi wona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye basesemnyameni especially intweni zama posters amaphadi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezulu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinali yalo nyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba se-semifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinali yalo nyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namhla emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha imidlalo yalo nyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia lizake liphakamise inkezo ye-World Cup ikanti ele-England layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo. Njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezizwe zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba siqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba se-semifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990, ikanti le-Croatia like lafinyelela kusigaba se-semifinal ngomnyaka ka-1998 lapho eliphuthe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England lele-Croatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo yemine kuthi ele-Croatia linqobe kumidlalo emibili kusithi owodwa uphele ezingujiki lobhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lizadibana lele-Pakistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Ngemidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhla zili-13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi wecina mhla zingama-22 kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Yesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo ipetition emahofisini ekhomishin ebona ngezokhetho yeZEC. Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi uXillium Nangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.